azitheni azazitheni amapolisa ngoba sina sibona ngani impumelelo lomthetho elitsha liyasivumela ukuthara singatshela ngamapolisa ngalokho ke sibuthene bakhankasela leli langa kwabuyi riot police ukuthi sisuke lapha besikhona kodwa siyakele zathi hhayi asize sisuke singaqeda esiyenza ngoba into esizenza lapha sisemthethweni njalo ngamalungelo ethu ukuthi sizenze sa-addressa abantu baqeda seziqedile abantu be-riot baqalisa ukuyitshaya abantu begijimisa abantu idolobha lonke kodwa umntana balili kwethiselwa basukile nje khona abangamapolisa khona baqalisa ukuhamba bank by bank e-addressa abantu ebebekuma-tube bebasikhathisela i-cash crisis ukuthi ivela ngaphi ibangelwa yini njalo kuyini okusize sikwenze ukuthi i-cash crisis le iphele kodwa sizothola amanye ontanga ababethiweyo abaningi namuhla abanye bangikhona bagoqela i-benefit ngadeyela usekretary we-province ye-NDCT ade bemkhankasweni lelayo ubantu ngabantu bezalo bamtshaya bamlimaza esesibhedlela ekukhuluma lokho
manje ababothiweyo selizwile ukuthi baphethwe njani njalo bangaphi
ababethiweyo siyabadinga sikhuluma siwe kodwa siyazi ukuthi bavalele e-Harare Central Police Station amagqwetha ethu agijima ngikhuluma nje ukuthi bazi ukuthi bathathwe ngeni bathiswa qala bani njalo kuzahamba njani ukuthi baphume nje ligazi ukuthi labani futhi abavele bebebethiweyo besikhuluma kwanto emgwaqweni si-addressa ngokuthi funti bakhitshwe ejele ngokuchazi nakwelihlu ngoba abalacala abalethileyo balezihlalele kusuke bethengisela ukukhuleka kwabo ngokunzima okuthi ezimbabwe kuswelakala kwemsebenzi kuswelakala kokudla kuswelakala kwemali kuswelakala yonke nje ukuthi ziqwantekile kuthela empilweni yabo.